atise ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani ukuthatha leli thuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 9. Ihlangula 2023, Praxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba waphezulu oweConcord unqume ukubana idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa ukhetho phansi kwe-Statutory Instrument 144. UZulu kanye lengcitshi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo leZANU-PF elokupha umuyi umnumzana Ndabani ngesithole inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero ngemva kweminyaka eminingi watshonayo. Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi ayisilo eliphazamisa umnotho welizwe njengalokho okutshiwo umongameli Emmerson Mnangagwa besithi okubulala ilizwe yikwehluleka kombuso weZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethwandaba waphezulu oweConstitutional Court unqume ukubana idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa kukhetho kwe-Statutory Instrument 144 yomnyaka ka-2022 eyiyo esetshenziswa ngabeZimbabwe Electoral Commission ukwethula imbadalo yokuncintisa kukhetho lwalonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumnumzana Lavumo Maduku obese Concord lamhla emele umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans NAPDR. Umnumzana Divine Muhambi Wobe yena ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka. UMaduku uthi okwenzakale emthethwandaba lamhla kuyikunqoba kuka Wobe.
They have said that Parliament is in breach of the Constitution by not having done its obligation. Then they have ordered Parliament.
Ingakho vethe iPhalamende yenze izibopho zalo kusiyafika umhla ka-16 Nhlangula okungolwesihlanu lwesonto elizayo. Lokhu bakwenze ukuze benze lokhu ngaphambilini kokuhlala kwemthethwandaba yozokuqoqwa kwamagama abazancintisa kukhetho ngolwesithathu oluzayo zikamhla ka-12 Nhlangula.
Umnumzana Muhambi Wobe owake wancintisa njalo kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2018 wangena kumanyano we-Political Actors Dialogue Pollard ulandisa kabanzi ngempumela yemthethwandaba waphezulu weConcord edabeni abelukhalaza ngenhlawulo okumele ihlawulwe ngabazaphatheka kukhetho lwalonyaka.
Idale selivumelane lathi ukuthi iPhalamende ayiyenzanga umsebenzi wayo qobo okuhlola lokuhlaziya imithetho yonke efakwayo elizweni lethu. Liyananzelela ukuthi umthetho wawufakiwe okuthi kube le-fees ezingange 20,000 ku-president le-1,000 kuma-parliamentarians bese zilethe ukukhonona okukhulu lokuzwisa abantu ubuhlungu abangalamali labangakwanisi ukungena kwezomncintisano okungahambelani le-constitution yethu evumela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukungena kikho.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledale lePhalamende owebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, upha umbono wakhe ngalolu daba.
I-Constitutional Court ngekhathesi kutsho ukuthi sivumelane lokukhala kwabantu bonke, hatshi kwe-client kaMaduku kuphela. Osokusitsho ukuthi sithe yona iPhalamende yaseZimbabwe kusiyafika umhla ka-16 iviki ezayo. Kufuze ukuthi isithethe isinqumo, isithethe ama-steps okuthi khona umthetho nalo iwuhlolisise, iwudibhethe, then bese kusiwa khona-ke lo mthetho yiwo oza kutsho ukuthi ama-fees kanye okuyokufuze ebhadalwe ku-nomination court eyahlala mhla ka-21 ngama-fees anganani.
Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena uthi lesi sinqumo yisibonelo sokuba ilizwe lilandela imithetho.
ukuthi nxa umuntu engasuthisekanga ngesinqumo esithile somthetho uyahamba emthethweni ophezulu obusa ilizwe constitutional court ibisisethula isinqumo imali le kade vele ibalwa ukuthi abazancintisa bayibhadale imali ebiphezulu kakhulu ebingeneliseki ikakhulu kulabo abanye phela abantu nxa bekhetha umuntu abakhetha umuntu ngokuthi ulolutho unothile bayakhethwa bayanga bayibabakhokhela abantu nxa ukuthi abantu bababone befanele ukuthi bakhokhele ngokunjalo imali yakhona yokuthi bayibhadala kunomination court nxa isiba yinkalakata yemali enjengayenale bazayithatha ngaphi yona ikakhulu futhi foreign currency nale iyavela ngaphi
umthethwandaba we-Concord unikeze idale lephalamende ukuthi lihlaziye lolu daba liphume lesinqumo umhla ka-16 kuyona le inyanga kaNhlangula ungeke edluli phansi kwalesi sinqumo ese-SI 144 abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele bakhokhe inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola emelika $20,000 kuthi abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kuzamele bahlawule inkulungwane eyodwa yamadola emelika $1,000 abafisa ukuba ngamakhansila bekhokha ikhulu lamadola emelika $100. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis gama.
Uzulu kanye lengcitshi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo lezano PF elokupha umunye wabasungula leli bandla waba ngumkhokheli walo wakuqala umuyi umnumzana Ndabaningi Sithole inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero ngemva kweminyaka engamashumi amabili lantathu watsho nayo umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
linsolo iphuma ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelele ukuya eChipinge kusasa emcimbini wokunikeza uSithole inhlonipho le ngomsebenzi awenzayo wokulwela inkululeko yelizwe. Uhulumende ukhuphe umbiko esithi lokhu kwenzela ukuba uSithole njengeqhawe elakhohlakalayo embusweni wakuqala aphiwe inhlonipho yakhe ukuba lemuli yakhe inakekelwe nguhulumende. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe ziyasola leli nyathelo zesithi kuyini okungabe kwenze ibandla lezanupf lacabanga ukumkhumbula uSithole sekuleminyaka eminingi kangaka lokhu watshonayo. Ingcitshi yembali yeZimbabwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Thembisani Ntungagwa uthi kusobala ukuba iZANUPF isidinga usekelo.
Ukubona kwami lokho ngathi mina njengokuba kwazi iZANUPF bayenzela kuphela ukuthi ingxenye abantu abezigabeni seChipinge abesigabeni sesindawini bengaba ngabantu abangabona uidinje omuntu oqondileyo. Undabaningi kumele sinanzelele ukuthi waba ngupresident wezanu bona omngameli okhona kathesi bengakazi.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bomo Sibanda yena othi uSithole kazange amukele nguhulumende weZimbabwe lalapho esaphila.
Sithole ngangimazi eyiliberator engumuntu olwela inkululeko yabantu. Lokhu ngizakugcwalisa ngokuthi ule plaza elalo eHarare alithatha walipha abantu ukuthi bahlale kulo. Uhulumende kamgabe wacotsha abantu kuleyo ndawo wathi abafanelanga bahlale khona. Kodwa uSithole esefile lelo plaza umgabe walithatha walipha abantu ukuthi bahlale khona. Umahluko wakhona ungabi lapho kusehlula khona. Izano kathesi idinga ukuthi isekelwe ngabantu isicabanga amaqhawe akudala ukuthi bawaphe izikhundla ngoba bafuna ukusekelwa.
Uhulumende encwadini ayilobe izolo uthi lokho akulani lezombusazwe okugcizelwe lilunga leZANUPF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo yena othi lokhu kuveza ukuba uMnangagwa uzimisele kumanyanisa ilizwe.
Ayikuyinto enhle sibile yenziwa ngumongameli ukuthi akhumbule esingathi thina yiwo ama-pathfinders estruck seZimbabwe abayiwo abayiqalayo indaba ye-resistance against i-colonial regime. Obaba uNdangalingi Sithole ungakhangela ngomunye wabantu bokuqala abasukumayo esingathi ngama-early African nationalists ngasikhangele i-struck for independence eZimbabwe. Ngakho-ke asobantu okumele bekhohlakale uma sithi sikhuluma ngembali yeZimbabwe.
USithole wathethulwa yingwe ngomnyaka ka-1920 mhla ka-21 Ntulikazi abazali bakhe kungumnumzana James Thole owesipinge lonkosikazi Siyaphi Chuma onyama endlovu wabhubha ngomnyaka ka 2000 mhla ka 12 Mpalakazi wangena kwezombusazwe engumphathi sikhwama webandla le National Democratic Party NDP njalo waba umgcini sihlalo webandla lezaphu wayengumfundisi webandla le United Church of Zimbabwe UCZ efundele ukuba ngumfundisi kwele Melika ukuthe ngesikhathi ibandla lezanu PF libunjwa waba umkhokheli webandla leli wakuqala wasekhishwa ngomnyaka ka 1975 ephuma ejele lapho ahlala khona okweminyaka elithumi ebotshelwa umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi abamhlophe. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethesa amazwe angentshonalanga bebamsana labamabandla aphikisayo umlando wokusebenzelana ukuphambanisa isimo somnotho welizwe osokubangele ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla elizweni. Ekhuluma emhlanganweni awenze labohlangothi lwabasakhulayo besifazane bebandla lakhe olwe Young Women for ED, iningi labo abazavota kwakuqala kukhetho lwalonyaka owenzelwe enkundleni yemucheke eMashingo, uMnangagwa uthe amazwe angentshonalanga akwenza lokhu ngenjongo yokungcolisa ibizo lakhe ukuba angatholi usekelo kukhetho ngokwenza konke okusemandleni awo okuyisa isisindo sedola leZimbabwe xa liqathaniswa leMelika okubangela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo ukuze uZulu amsole engamvoteli.
Chiri bengwa nenyika dzokunze dzokubadokera saka vanenge vachida kuti iri mukatambura kumukira hurumende voisa zvimbasikata zvavo vouya muno vomora vachimora imwi miromo yenyu yakangochena nezara pasi navo.
Sikhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngokuthula ngoba ibandla lethu selikhulile. Ngakho ke selingasafuni okodlame ngoba amabandla aphikisayo la noma bangaze benzeni thina sizanquba kuphela kukhetho, kutsho uMnangagwa. Kodwa ke umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo LCCC unkosikazi Eleni Shindekedenga uyawulandula umlandu owetheswa ibandla lakhe nguMnangagwa esithi okubulala ilizwe ikwehluleka kombuso wezano PF ekulandeleni imithetho yokulondoloza ukuthula lezomnotho welizwe kanye lenkohlakalo.
Amazwi kababa uMnangagwa amangalisa kakhulu ngoba nxa sikhangela yena nguye ongumongameli welizwe lezanu PF iyo ebusayo ende sikhangela njalo lokuthi uminister owefinance ngumthuli ende ngumuntu wezanu PF ukhangelele RBZ lapha okuphuma khona imali ikhokhela yibo bona laba ababusayo abakuzanu PF. So sesizazibuza ukuthi thina abantu njenge opposition kumbe abantu abamabhizimusi singena ngapi khona lapha ngoba nxa ngesilungu kulento lokuthiwa yi-money supply bona yiba abakwenzayo. Ukhangele njalo njengelizwe indaba ze-trade ukhangele ukuthi kule ndaba yegolide, indaba ye-lithium, konke ama-diamonds iba bayi-in-charge and zimali eziphuma elizweni zona lezi yibo abayi-control imali zona lezi. So sesizazibuza ukuthi thina abantu nje singena ngaphi khona lapha. Iqiniso elikhona yikuthi laba abantu sebeyehlulekile ukulungisa i-economy yelizwe, sebedinga umuntu abangamgcoba udaka kumbe i-organization kumbe amabhizimusi ukuthi yibo abagcotshwa udaka ukuthi yibo abaphambanisayo. Kodwa iqiniso balazi and njengabantu beZimbabwe iqiniso balazi laba sebesesaba ukuthi 5 years zonke yena uMnangagwa eku-government engu-president uyehlulekile ukulungisisa umkhonomi welizwe. Sesesaba ukuthi nxa sokulilanga lokhetho abantu sebezamjaja ngemisebenzi yakhe ngokwehluleka kwakhe. Ikhasekwe saba yikho asedinga khona umuntu angamgcoba udaka. Thina njenge-TCCC asingeni ndawo.
Loke bekungunkosikazi Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo LCCC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abancedisa ukwahlulela ekuthonisisweni kwecala elethesa owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump esigabeni seFlorida. Abejuri bathi ukhanya kulecala kumele athonisiswe ngalo elokuba kule ngwalo zikahulumende zemfihlo ezitholakale alazo yena sowaphuma embusweni. Lokhu kumenza abe ngumkhokheli wemelika wakuqala ukuthonisiswa ngecala elinje embalini yaleli lizwe. Esephendula kulokhu, uTrump uthi lokhu eqina ngelokuthi umbuso kamongameli Joe Biden usebenzisa imithethwandaba kanye labohlangothi lwamapholisa awe-FBI ukumhlukuluza njengoba esetshilo ukubana ufuna ukumncintisa kukhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli welizwe. Abashayeli bezimota bakhala ngesimo esibi somgwaqo osuka koBulawayo usiya eNkayi, lapho abanye abathi bavame ukulaluka izimota zabo sezifile kumbe zabasengozini ngesimo sokugugudeka kwalo umgwaqo. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgwaqo lo owakhiwa embusweni wabamhlophe ilizwe lingakatholi uzibuse ubikwa ongakaze ulungiswe kutsha okupheleleyo. Lumgwaqo ungamakhilomitha alikhulu lengxenye 150 kilometers, kodwa abachayeli kubathatha amahola adlula ayisithupha 6 hours ukuze bafike koBulawayo. Uphenyo lweStudio 7 lubone ihlekana labachayeli abakade befelwe izimota kulo umgwaqo okugoqela amabhasi athwala uZulu. Iningi labachayeli laba liveze ukuba lokhu kuyimvama njalo balakho ukulaluka kulo umgwaqo okwensuku ezithile lapho sebethe babasengozini ngokubi simo salumgwaqo olamatshe, umagodigodi, uthuli kanye lokunye okungalungelanga izimota. Umnumzana Bongani Nyoni odabuka emangweni weSilobela ukhala ngokuthi indleko ezilandela ukufa kwezimota lezo ziphezulu kakhulu.
Umgwaqo vele kasilawo sisi, heshi kube ngabe vele bayasincedisa or ma kumbe kungayenza nje bavele bagrade nje kube libhodi sivuleyethu indlela egangeni sibuze ukuthi vele siyasibolela sihambe egangeni vele kuvele kufana. Singe nje ngimile khona i-breakdown yokuhambiwele emagodini and iwisa ama-break pads iyabe ingasela ama-break. Sifisa ukulungisela umgwaqo ube right umgwaqo. Umgwaqo then ungaba right anje ayonke into i-right. Ngoba leyo imota le nxa ungahamba ngayo even 1 month iyabe isicomplaine into eziningi.
Amazwi akhe agcizelelwe ngomunye njalo umtshayeli umnumzana Martin Ndlovu obesuka eGuwe esiya koBulawayo ofelwe yimota emangweni weTech Mine.
Amgwaqo awusebenzi vele kungamana sile kususwe kungabe lo mgwaqo vese sihambele eganyeni kuyafana namuhla.
Umnumzana Zamani Mlotshwa yena odabuka eMbuma ubelaluke emavinkilini awenkayi ezama ukulungisisa ikhombi yakhe.
Into esijaye ukuba nazo yiyona le ama-problems ezinto ezinjengabonjini endaweni njengoma ekuhambeni kwaphana nomgwaqo ngendlela omubi ngakhona.
Umnumzana Mehleli Sibanda yena odabuka esabelweni seChange uthi lokhu kuvamile njalo kakubaphathi kuhle.
Sesihlusa ukuthi ngabe ziyaphuma lathi zihambe eHarare ngoba into esihlangana layo la kunzima lesi njengoba la ubona imoto yami nje phapha isibulele izinto eziningi khona. Mina vele umgwaqo lowu kusukela kubo 2002 vele ngahle ukubona suRoma. Ngiqala ukusebenza vele ngahle ngawubona umuvi azange ngawuthola umuhle. Hayi thina ngokubona kwethu ngani siyagubeka lapha enkayila. Lapha siyagubakala sibi.
Umphathi Ntambo obona ngesabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi izikhalo lezi uyazazi njalo sewazisa kwabohlangothi lwe-Transport and Infrastructural Development.
Yazenza mina ukukhuluma ngawo umgwaqo lo kakhulu lo minister kulo kuze abesele ukuthi ukhontrakta wonombona ukuthi kusayide angikwazi ukuthi okwehlula ukuthi leqedi 60 kilometers anayikuyini. Yayazi into okukhuluma ngayo sibili yayazi. Asiba ndimzama nami njengo-minister of state ndizama ukukhulumisana lo minister.
Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Felix Mona, umqondisi wohlangothi lwe-Transport and Infrastructural Development yehlule ngoba ebengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Ngomnyaka ophelileyo, emgwaqweni munye kwabhubha owesifazana wemateme owayehelelwa lapho omongi besibhedlela senkaye babethathe isinqumo sokumgijimisela kobulawayo ukuyabelethiswa esibhedlela esikhulu esempilo Central Hospital. Lumama wehlelwa ingozi le ehamba ngeambulensi eyaphuma umgwaqo yakuwa wahle wafela khonapho. Sekwedlule iminyaka edlula engamashumi amane umgwaqo lo uzama ukulungiswa ubuye uchiyelwe endleleni, kodwa uhulumende kunyanga ezimbili ezedluleyo ubike ukuba bazalungisa ingxenye yomgwaqo we-Beit Bridge Bulawayo Victoria Falls esigugudekile, njalo bathembisa ukuba bazalungisa lo wekhwekhwe kusiya enkayi usiyathutshela elupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi. Omunye njalo abathembise ukuwulungisa ngowekaroyi equma ebhinga kusiya bamba e-Victoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi, nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Elizilaleleyo zindaba zolimi lwesiNdebele kuStudio 7 eye-Voice of America esakaza iseWashington DC.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Was a Friday, kuliviki silomculi wengoma ze-Afropop uPatrick Joel. Welcome, Manyavi Mpofu. Yenage ucula ekobulawayo. Asizweni lapha ke ixoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Jesus Banda.
Amanja. Abathi ngonjwa ngomnyamo sindayo zanethe famaza shisayo. Abathi ngonjwa ngomnyamo sindayo zanethe famaza shisayo. Ashisayo. Abathi ngonjwa ngomnyamo sindayo zanethe
Siyawamukela, welcome Manyavi Mpofu, kuhlelo akusethulele imbali yakho.
Ubila uzalwe eGwanda esijawungeni, kuthi ngokudabuka ngidabuka le emagudini amnyama enkaya ezinyangeni ngaphansi kwanduna onkalakatha. Ubila ucula engumculi okhona lapha kobulawayo eCalanyoni eCountry Park, ecula umculo obizwa ngokuthi Afropop.
Ezo ucula oqalise mncane uBhila uloko ibambelele kuwo umculo.
The age of 9 bengishaya kakhulu ama solo performances e-bathroom endlini bebekwazi ukuthi uBhila angena e-bathroom kaphume. Ngoba uyashaya 1 hour 4 minutes or 2 hours 4 minutes. Kusho ukuthi umculo wami ngase ngiwususa-ke lapha ngawuthatha ngahamba lawo enkonzweni. Enkonzweni kulapha-ke umculo wami wafika wakhula waba mkhulu okunokumangalisayo, ngoba ngaphiwa ithuba lokubana lami ngibhale izingoma. Ngaba yingxenye yeqembu okuthiwa emaculo enjabulo, labo abazayo bencindezela nje i-albhamu labo kungekudala.
Njengomuntu owacula kakhulu ingoma zokholo, wabona kufanele ukuthi azame omunye umculo we-Afropop. Pho wasebenza lobani Bila?
Ngahlangana lomfowethu Mthembu Sibanda uVodlozi 16. He's also a music producer and an artist. Wathi isitshengisa ukuba nongabulani. Senze ibeat and we did a song called Mawulala. And we did Ulala ngoxolo lolindela eyakhe impumelelo. Sayenza i-EP that had 3 songs. So ngathi njengamafishane zawo, I started music professionally. Namhlanje ngiya announce ukubana iphepha ndaba mhlaka 10 June ziyakhala zikhale kube mnandi. Liyaphuma.
Yekela. 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 Yola nabanje cabangeluba labathanda lizofosele ukuba shade nabo lingabathandi
umculo kaBhila uyatholakala ku YouTube, Facebook, Instagram lamanye amakhasi ye social media kunye nakuma digital platforms thenga phela kusasa ke ukhipha idlalade lakhe anytime chisayo elithi phephandaba
phephandaba liyaphuma 10 June ziyakhala sikhale kube mnandi ngithi mina bye Bae te Manguka Tandasa Usumigesa Meso Moya Hatikumuke to Ketuke to Suselesita Ikamangu Pila, Ipepandaba, Tenjun, Lapuma Askale, Ntemba Lizal Tanda, Ntemba Lizal Enjoya, the Alpha Melkuma Labandu, Jabongaku.
Patrial Joel, welcome in Yamimpofu. We are calling out Zuli Zata like Kelly Child Chisayo. We are Pela, Upila, and Sela, we said, Oza! Oza Friday. But I saw them not any longer. It came from where the Jesus man.
Yegela, 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 Yegela,
Nile temba lokuba liukholisile umculo kaJoel welcome Manyasi Nkumpofu ngedlalade lakhe alethulayo mhla ka 10 June lelimelele iphephandaba. Linga kohlake ku live talk lamhlanje sikhangela isimo somnotho elizweni esiqhubeka sisiba sibi okwethusayo. Idola leZimbabwe lisiwa isisindo nxa liqathaniswa lelemelika okwenza intengo yempahla lokudla ikhuphuke okwamagama. Kulabo ke abangafuna ukungena kulolu hlelo ole live talk lelo lakho ukuthumela imbiko ku studio 7 ukusithola ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ukulalela ku studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930 13860, la ku 15460 kHz ku short wave. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, Impressive Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.